sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 27 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sivukile sithola ilangali eliselitshise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenzi ezikahulumende.
Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama edale umonakalo olwendleko yamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000.
Esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ube hamba lintathe izindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokuncedisa ukungena kwentatheli zindaba zelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times njalo uzamiswa phambi komthethwandaba kamanje kusasa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje wamukele isipho esivele kuhulumende wele India esigoqela izimoda ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lamhlanje wamukele isipho semota ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20 kanye lempahla yokuzivikela kwabasebenza kwezempilakahle eyama PPE imitshina yokwelapha labo abayabe sebebanjwe yi-COVID-19 enjengamaventilator lokunye. Lesi sipho esivele kuhulumende wele India labenkampani AAFDB Group siqhutshelwe uChiwenga ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe World Health Organization WHO emkhosini owenzelwe esibhedlela seSalim Gabe Central Hospital eHarare. UChiwenga ubonge uhulumende wele India abe AFDB labe WHO ngalesi sipho esithi sizanceda eZimbabwe ekumelaneni le COVID-19 ngaleyo ndlela kuthuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni. Okwamanje eZimbabwe lilenkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 643,531 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Elizweni jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu afika phose amathathu 293,501 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama kwatshabalala impahla elendleko edlula amadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. Lumlilo ulumathe ezindlini ezihlala odokotela lezinye izisebenzi zempilakahle lemuli ezedlula amachumi amane lanhlanu ebezihlala lapha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlali bale indawo iningi labo kungabodokotela bathi babonela umlilo uqala esitishini samandla kagetsi kubangelwa ukuthintana kwentambo ethwala lawo mandla. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya uchasisa lesi sehlakalo.
Sivukile sithola ilangabi eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende. Ikho lokho kusidanisile kakhulu ukuthi abantu betshelwe lapha kade behlala khona, kade kuhlala abantu amachuma amathathu lesitshiyagalolunye. Silethemba ukuthi kuzalungisiswa abantu babuyele njalo. Ukhanya ngani bekule ifault leya ebathi ngamagetsi.
Uqhubeke efaka isicelo kuhulumende lakuzulu sencedo ngoba umonakalo odalwe yilo mlilo umkhulu.
Silethemba uhulumende uzasincedisa abanye nje abantu silungise lapha. Ukhanya kuzathatha izimali ezithile ukulungisiswa ngoba kutshe indawo enkulu kakhulu.
Abamanyano wenhlanganiso zemhlubulweni emandebeleni emathebheleleni forum imelwe ngumqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosikazi Samukeliso Khumalo bahle basukumela phezulu bencedisa ngesipho sempahla ebiza amakhulu amahlanu amadola emelika i-$500.
We have come together ukuthi mobilize ama resources ukuthi sincedise ama doctors abatshelwe i-residence yabo. Sifake indawonye izimadlanyana ukuthi sithenge ama groceries. Silokhu sinema abanye ukuthi sikwanise ukuthi sibone singenza njani ukuthi sidonate izigqoko lezicathulo lokunye futhi njalo abangabe kunida.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ndodana Moyo uthi kulusizi ukuba abezempilakahle behlelwe yile ingozi.
Kuyamangalisa ukuthi ngemva kwesikhatshana bephiwe inotice ukuba basuke kuleyo ndawo labo belethe izikhalazo zabo zokuthi imali abayiholayo incinyane. Sekuqhamuka nanku umlilo izindlu lezi. Kuyasimangalisa lokho ukuthi kungabe kuyi-coincidence bani. Lokhu kutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kuhle.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi sekuzangezelela inhlupho ezibhekane lezempila kahle ezweni.
Ukusha kwesibhedlela sempilo kulusizo olukhulu kakhulu ngokuba ngaphandle kokuthi vele isibhedlela besithwele nzima kungela mbhede eneleyo kungela ama-lift asebenzayo kuyashota amadokotela namanesi kula mithi. Nxa sesibuye satsha isibhedlela kwatsha lempahla zabongikazi kunye namadokotela kusho khona ukuthi impilo sizaba nzima lakubo. Kuyinto edinga ukuthi ithathe lamanyathelo amasinyane kuvinjelwe izinto lezi
engozini yomlilo empilo Central Hospital kubikwa kulimele kakhulu umuntu eyedwa omunye waqhamuka enqagaleni kuthi omunye uhothe intuthu. Abahlali bendawo lebathi babone umlilo ebhokisini lentambo eziletha amandla kagetsi ezindlini zabo dokotela. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo kukhansili yakobulawayo ole fire brigade lubikwa lusaqhuba uphenyo lokucwayisisa imbangela yale ingozi. Umonakalo odalwe yilo umlilo ubikwa ubiza inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika i-$500,000 njalo inkokheli yesibhedlela icela usizo oluya kuzimuli lokulungisiswa kakutsha kwezindlu ezihlala odokotela. Ngimela iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ulele esitokisini ngemva kokubotshelwa icala lokuncedisa ukungena elizweni kwentatheli zindaba ezidabuka kwelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times. Lezi ntatheli zindaba zetheswa icala lokwephula umthetho olawula ukungena kwentatheli zindaba elizweni ngomsebenzi oyi-immigration. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umoya ubikwa incedise ukungena kwentathele zindaba lezi eZimbabwe ngenyanga edluleyo bonke bengakhuluma iqiniso ngomsebenzi ezikade zizokwenza ukuphambana le mithetho elawula ukusebenza kwentathele zindaba eZimbabwe. Uyalilandula leli cala esithi wenza okusemthethweni ngokulandela imfanelo zokubhalisa labe commission elawula ukusebenza kwentathele zindaba eZimbabwe Media Commission. Igqwetha likamoyo umnumzana Douglas Cotard uthi umoyo uthwalelwe kobulawayo namhlanje ngenxa yokuba intatheli lezi zibikwa zenza icala lazo edolobheni lelo.
So he's expected to appear in Bulawayo magistrate court tomorrow morning. So the charge is section 36 Operation Act.
Sebe muse kubulawa wawe lapaza umapambi wamanchi usasa ekuseni bamethesa icala lokuqamba amanga mayelana lokusebenza kwe-immigration abathi wangenisa ababili ayisebenza labo kuphephandaba le-New York Times uJeffrey uyalilandula icala leli bathola incwadi zabo zokusebenzisa eze-ZMC.
And his colleagues from the New York Times attained proper accreditation.
Uqhubeke esithi kasoze aphe iStudio 7 amabizo alezintatheli esithi lethemba lokuba umoyo uzakhululwa emveni kokumiswa phambi kukamantshi kusasa.
What the state is now claiming is that there's no records of those accreditation.
Uhulumende uthi kakula bufakazi bokuthi wathola incwadi lezi eze-ZMC. Lokhu kakulani loJeffrey ngoba ayisiwo umlando wakhe okupha intatheli zindaba incwadi zokusebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba e-Young Journalist Association yoja uLeopold Munende uthi bakhathazekile ngokubotshwa kukamoyo.
Sitshona sikhuluma ngakho lokhu sithi uhulumende kahloniphi imisebenzi yentatheli zindaba esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba le ntatheli zindaba ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo. Njalo sithi uhulumende nxa yena esithi ufuna intatheli zindaba zibe zisebenza zingahlukunyezwa ngakutshengisa ngakukhulumela amapholisa akhe aduba ngokuthi kwezinye indawo acina esengani asethaba kakhulu.
Imizamo yokuthola amazi amapholisa ehlule ngoba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonya athi ube isithu semhlanganweni ngesikhathi iStudio 7 idinga umbono wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhokheli bamazwe akumanyana we-Southern African Development Community i-SADC bahlangane namuhla eMozambique esigodlweni eMaputo lapho abakade becubungula impumela yokudingisisa kwabo ngamalwa icatsha kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike namuhla kulumbuthano njalo amanye amazwe aphatheke kulumbuthano abalisa eleMozambique, Malawi, Tanzania, Botswana leSouth Africa. Umhlangano lo kwakufanele uqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya okungenziwa yi-SADC Troika ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa sisi ukuthi ukucubungula kwabo abazokwenza kuzodala umahluko omkhulu ikakhulukazi kuleya ndawo la lolu hlupho lugxile khona e-Northern Mozambique. Abazokwenza ngicabanga ukuthi bengaphuma nesisombululo sokuthi bathumele amasosha kuleya ndawo, kodwa ngicabanga ukuthi uhlupho olukhulu lulalanga kwezokuvikela esingathi phecelezi security lulele ekuphuculeni isimo sempilo kuleya ndawo engenhla kwaseMozambique. Ngoba uma ngabe kulokho kungenzekanga esiza kubona ukuthi lento izohamba ihambe ivuke, noma sibone isekuthatha iminyaka neminyaka bezama ukuthi beqede ngokulwa kodwa kungapheli.
Utsho ukuthi ngabe uhulumende weMozambique uyalungisa udaba lwezomnotho kumbe lwezombusazwe?
Impethu ingena ngenxa laba bathathe izibhamu baqala ukuthi balwe baye basebenzisa uhlupho izakhamuzi ezibhekane nalo kuleya ndawo. Sizakhumbula futhi ukuthi eminyakeni yonale eseduzane kuye kwatholakala izinto eziningi lapha ezingamagugu igasi nokunye okade kuzoshintsha impilo yezakhamuzi kuleya ndawo kakhulu. Kodwa okutholakalayo ukuthi uhulumeni weSrelimo osenzansi kweMozambique kakhulukazi ngokuphathwa ibona asebe baya lapha bakhetha iy'nkampani ezizosebenza kuleya ndawo. Kodwa uthola ukuthi njengamazwe amaningi ase-Afrika into enkulu inkohlakalo. Inkohlakalo yiyo nto abayisebenzisileyo, ukuhlupheka kwabantu yikho abakusebenzisileyo, ukukhishwa inyumbazana kwabantu bakuleya ndawo nguhulumeni weSrelimo odominethwa zinhlanga ezingezansi kwaseMozambique yikho okusetshenziswe yilaba bantu ukuze kube nomvukela lo okhona. Ngakho-ke ukuze vele kudaleke isimo esizoba ngcono kuzoba yikuthi ukuthi impilo yabantu kule ndawo ibe ngcono, bazizwe beyingxenye yentuthuko endaweni yabo, kube yibona abazoziphathela besebenze kule ndawo, kungezi abantu abavela kwamanye ama provinces ikakhulu angezansi kweMozambique bezokuba yibo abazothatha konke okulaphaya.
Lona uhlupho lolu olwamalwe cacha ubone ngani luza memetheka yini kube njengamanye amazwe lapho olubhahe khona?
Lolu hlobo lokuvukela umbuso yikuthi lunamasulumani phakathi. Siyabona ke igovernment yaseMozambique ukuthi iyahluleka iyodwa, kodwa ke nabo futhi bona labo balekeleli besabela wona amazwe abo ukuthi engayitholi nawo esesenkingeni efanayo ngokuhamba kwesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi abantu abahlala duzane lentaba evutha umlilo iNyiragongo kumele basuke kuleyo ndawo ngoba ilakho ukukhafula amanye amalahle avuthayo. Abantu abahlala edolobheni leGoma bakhuthazwa ukuba bathwale impahla yabo bayidinga indawo zokwakha izindlu ezintsha. Uhulumende uthi kulakho njalo ukuvutha amalangabi edamu elikhulu eleKivu ngoba kukhanya engani kulokuzamazama komhlaba okungapheliyo ukuhambelana lomlilo ovuthayo ophuma ezindabeni. Wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma utshele umthethwandaba izolo ukuba kazilutho ngamacala awetheswayo akuqela elobukhohlakali, ubusela lokusebenzisa imali okungekho emthethweni. UZuma kuthiwa wamukela imali ngesikhathi inkampani yeTels yakwele France ithengisela ele South Africa izikhali ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, $2 billion. Uhulumende wakwele Kenya uthi banengi kakhulu abesifazana abakhahlanyezwa ngamadoda ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abakhankasela ukuvinjwa kobudlongudlongo lobu bathi banengi njalo abesifazana abangavikeli abezomthetho ngokuhlutshwa kwabo ezindlini ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaphelelwa yimitshado njalo bangakhahlanyezwa ngoZulu. Umongameli Joe Biden uthi kumele iphele impi yomvukela eTigray kule-Ethiopia okulabantu abaningi abathi bakhahlanyezwa ngamasotsha kahulumende ka-Abiy Ahmed. Uhulumende waqala ukulwisana labantu athi ngabahlamuki nyakenye ngoLwezi.
Udaba lokwakhiwa lokubekwa kwesithombe sedlozi umbuyane handa eHarare sokudale inkulumo, abanye besithi ukusetshenziswa kwemali engamadola azinkulungwane ezimbalwa ngesikhathi kulobuyanga elizweni kulihlazo. Abanye bathi babona kungelankinga ukwakhiwa kwesithombe lesi ngoba kusakhiwa esikamuyi umnumzana Joshua Nkomo akuzange kube le nkulumo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzakwakha isithombe senduna uMtshana Khumalo kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So bona mabe kwenza, it's their right. We cannot say it's not right.
Baba Chuma, wena uthini ngalokho esisizwayo? Abanye besola ukuthi istatue lesi siyenzelweni, abanye besithi ayisosikhathi sokwenza istatue kathesi ngoba ilizwe lilamanye.
Okokuqala kuqala ungabona umuntu esola into enjalo uyabe ngumampara wayengapi sifaka istatus kababa uJoshua Nkomo wawuthakazela lokana so labo nabana abesitshonele nxa sefaka into zabo kona ngale wena uyabe ungubani usolana yikho lapho esiwa ngobhare khona instead kumele sibe sikhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala ngeweekend amaphonisa lawana ayesiyalisa abantu ukuthi baye ebhalagwe yikho kurong kona ngoba abantu ababesiya ebhalagwe babehambela into embele yabo esiko nabo namabelief abo yikho lapho kumele sikhume khona ba nxa wena ususola labana enzeni ona ngapho ufuna ukwenza umathanda hanti abantu yabo sukuma-crossroads khonapha so into ekhona isibe kahle kahle ukuthi khona there is nothing wrong with erecting istatue sabonehanda as much as we erected esikababa uNkomo and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu in our African ways yiye ezebeleni lakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana kuba vele yimvelo yethu yiyo amasiko ethu yindlela yokuphila kwethu hatsho ubana sibe sibe ngufuna ukuhlala uchothoza kuphela just for the sake of ukuchothoza esikababa uNkomo safakwa laphana akunakuntu asishonayo next time nxa sesinofaka somunye futhi wethu khona ngapha kumbe sesinofaka esikalobhengula manxa sibecasa ususenzela amanga bese sithi bayasihlolela so at times people need to learn ukuthi kona let's embrace i-diversity yona le esiyo yona njengabantu bezimbabwe
ye nanti udaba babakhumane wena uthini ngakho no
ya ukhuluma iqiniso kodwa samwe sama angipheleleki angiphiliseki kahle kukwakushoyo ngoba la abantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu they know ukuthi we are from ebukhosini thina ibeliefs yethu njengabantu bakomthwakazi siphile sine culture yethu yobukhosi asizange sitsho ukuthi sifuna uku-oppose igovernment yezimbabwe asizange sitsho ukuthi sizodisrespect igovernment yezimbabwe sathi sicela ukwenza isiko lethu sigcobe inkosi yethu sihlonisolamasotsha laphana lamaphoyisa so akusepofe songathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right then soon after babuya bazogcoba umambo bathi inkosi kathi thina sabano right ukuthi sigcobe inkosi yethu
ye nanto ke udaba babajuma
ngiyamuzwa ubaba isikhalo zakasikhulumayo well ikuthi I'm not privy to ama facts behind ukuthina walelwani kwahamba njani kodwa ngimela bengibona ngantwa nxa kuyinto eboniswane kuhle ikuthi kwe isikhathi iproblem esiba layo futhi thina abanayo we always want to do confrontational things andabona ndlela ngikhuma sikhona umntanakho angabuya azokhuma ukuthi hayi baba bekufunakala imali kule school trip laphana lami funda ngihambe ecaribba labanye abantwana uthi siyobona icaribba sifunda ngecaribba ecela kuhle uyamenzela kodwa ngafikethi zwana baba into kodwa ngeevidiyo ngamusiyanathi ubuyidakwela apha mna kale sevula uhambe ekaribha kale akubisa imali lapho akula mali ezaphuma so kwesi sikhathi ama-approaches to certain issues yiwo adala umehluko othize oyabukhona manje iproblem ethu kwesi sikhathi sisuka fongufuna ufuka uvuyela kumbeufuna ukuzenzela nje alibikanga lotu akula nto ecacayo akula mntu okwazi ukuthi usuka kusuke ngaphi kuya ngaphi kuhamba njani kuza kuma njani so khona phana yikho mina mbona nta sisuke siphambanise khona abantu we always want to be confrontational kunokuthi sibe engaging sibe sikhulumisana sichaselana sitshelana ukuthi hayi thina silapha sifuna ukwenza lokho sifuna ukuthi so hayi uhulumende athi hayi lina yenzani soyenzani so njengakhona kwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo sisawa-engage kuthi hayi bakithi lathi siyasifuna isithombe sikababa uNkomo sisifuna lapha endaweni enje kwathunyela abantu ababevela kwiministry babuya kwathengiswana ama-sites kwathengiswana yonke into kwavunyelwana safakwa manje ungabuya ngeconfrontation hayi sakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la so thina vele sesifuna ufaka inkosi yethu asitshelwa nguwe wena andabona khona phana ungavele ukuqasa uba lezilachide njalo yikho lapho kusuka uphendle khona easy
allright ngicela ukubuza babajumi
ye
lalela wena ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela kufanele uyecela enduneni uthi ngifuna ukuthethela
ukubika asontembi esigabeni ukuthi hayi mina ngapha ngizabekile umdalo okuthethela uthela phela abantu abasesigabeni khona phana akunanto eyimbele khona ukubikelana nangithi akusiyo nto embele yinto eyenza ukuthi khona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi hayi laphana kothuma babikile uthi ona mhlawumbe bayathethela namhlanje kumbe i-birthday party kumbe umtshado mbeni ukubika nje into enhle nje hayi kuripa uyenze mahlana ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu laye beplani ukwenza into lapha so kusiba le counter attraction songanto mbetali kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumise nomunye wenzabo nti hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokuthi narisisi sakwenza lokho ngelinye ilanga or something like that, kube ama-arrangements. So ukubikelana vele kona kuyivele kuyinto enhle vele.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubexoxa endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Embikweni ophathelane lezokholo owethulwa iminyaka yonke, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe inkululeko yokuzikhethela ukholo ngeyinye yamalungelo oluntu. Wonke umuntu kuzo zonke indawo ulelungelo lalokho, kungakhethekile ukuthi uhlala ngaphi, akukholwayo nangakukholwayo. Ukukhululeka ekukhonzeni akungeke kwafezeka ngaphandle kokuthi lamanye amalungelo oluntu ahlonitshwe. Njalo nxa uhulumende esephula ilungelo lokuthi abantu beqhube inkolo zabo kumbe bekhonze bekhululekile, kubeka labanye engozini, kutsho umnumzana Blinken. Iningi labantu emhlabeni jikelele lilokhu lingafinyeleli ukukhonza likhululekile. Ukudingisisa okwenziwe yi-Pew Research Center kuveza ukuthi amazwe angamachumi amahlanu lasithupha 56 ayinqabela amalungelo okuthi abantu bekhonze bekhululekile. Uhulumende we-Iran uyethusela ekhahlameze njalo abophe amalunga okholo olungayisilo lwabaningi kulelo lizwe, olugoqela olwe-Baha'is, isiKristu, isiJuda, isiZoroastrians, lengatsha zeSunni, leSufi, ukholo lwesiMoslem. Elizweni leBema, abakhokheli bebutho abathatha umbuso ngodlakela ngabanye abetheswa umlando wokuhlukuluza abantu bekhethwa ngemihlobo, kanye lolunye udlakela oluqondiswe kwabokholo lwemuslim Rohingya. Iziphathamandla zeRussia ziqhubeka zihlukumeza, zibopha njalo zihluthuna impahla yabenkonzo yeJehovah's Witnesses, zikhahlamiza amalunga okholo lwesimuslim, zisenza ingani ngabedlulisa amalawulo. Ilizwe leSaudi Arabia yilo emhlabeni jikelele elingelankonzo yesiKristu, lanxa kulabantu balolukholo abedlula isigidi abahlala lelo lizwe. Uhulumende weChina uyenqaba kabanzi ukuthi abantu bekhonze bekhululekile, njalo uqhubeka idala amacala ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abokholo lwesimuslim Uyghurs lamalunga enkolo ezingayisizo zabanengi eJianjiang. Amanye amazwe asethatha amanyathelo okukhuphula izinga lokuhlonitshwa kwabantu benkolo ezehlukeneyo, ukutsho umnumzana Blinken. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu abangayisibo bezombusazwe kweleSudan ucimile imithetho ebisetshenziswa ukuhlukuluza amalunga abokholo lwabalutshwana. Uhulumende weUzbekistan ukhulule amakhulu lamakhulu abantu abakade bebotshiwe ngenxa yokholo lwabo. ITurkmenistan ikhulule abalitshumi lasithupha abeJehovah's Witness abenqaba ukusebenza kubutho, kugcizelela umnumzana Blinken. Sizaqhubeka ngokulondoloza ubukhokheli beMelika osekulesi khathi eside wezokuthi abantu bekhonze bekhululekile, kutsho umnumzana Blinken. Njalo sisebenza labalwela ilungelo loluntu labezokholo ukulwisana nemihlobo yonke yenzondo lokukhethana ngenxa yokholo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela zempilo Central Hospital kobulawayo izolo ntambama. Intatheli zindaba isebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokungenisa intatheli zindaba zelemelika elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.